siyalamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuMpimbitho 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje uhulumende uthi amankampani lamakopa aqhubeka ithengisa umhlaba ongaphansi kukahulumende lamakhansele ngokungekho emthethweni azajeziswa.
Umkhathi lwana owezulu elina lisithi gqa liseqa kwezinye indawo. Ngaleso sizathu kafica ukuthi bakhona ke abaza kweqhuba izulu lelo ke engithe ngihambahamba phakathi kwesigaba ngafica ukuthi ke sokonakele emasimini njalo izulu kalijeyisi ke ukuthi lingabuya.
Njengezinye izigaba zeMathebeleland, isigaba seNkayila so sibhekane lendlala embi lonyaka ngoba izilimo sezichile emasimini. Siza kuzwa ubunzima abatsha ababhekana labo ngokuphathelane lezemacansini.
Ngananzelela ukuthi umuntu omdala uyabethumezile elihambisa umntwana esikolo ukuthi afundi. La usithithi ngathi emva kweminyaka emibili emithathu ngikalise ukudla imali mbemphumule ngoba umntana wami esefundile. Ukusithize sokuthiwa umntana akho seyithwele.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Namuhla lilanga lokunanza amalungelo abesifazana elabekwa ngumanyano we-United Nations ele International Women's Day elinanzwa umhlaba wonke jikelele. Lanxa abesifazana besithi kule mizamo esiyenziwe ukunanza amalungelo abo, eleZimbabwe lisalele emuva kakhulu kunhlelo ezithuthukisa imisebenzi yabesifazana. Uhulumende uthi amankampani lamakopa aqhubeka ithengisa umhlaba ongaphansi kukahulumende lamakhansili ngokungekho emthethweni azajeziswa. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugatsha lombuso wezabelo lamadolobha kuhulumende luthi abantu lamakopa abenza lokhu baqila abantu abaningi izimali eziningi abagoqela izisebenzi zikahulumende ama-civil servants bebathembisa ama-stand engekhoyo njalo bentshontsha indawo zikahulumende lezamakhansili kundawana ezijenwe zilizwe bethengisela abantu. Bathi lolu dubo lubikwa luvame edolobheni leHarare. Umnumzana Mfundo Mlilo ngumqondisi wenhlanganiso yomanyano wezakhamuzi zeHarare eCRA uthi udubo luqalela kumasipala waleli dolobha.
Udubo luza ngokuthi izikhulu zika municipality ziyapha ama cooperative indawo engabala mastenda angaba yi 200 kodwa le cooperative yona iyabe ibuye idinga ama stand angu 100 bese beqalisa ukuthengisa lawana amanye ama stand angu 100 umbe abangawa applylanga.
Umlilo uthi indlela ama stand athengiswa ngayo kuma cooperative igcina iphazamisa inhlala kahle kaZulu.
Ikuthi laba bantu bama cooperative nqabe apply ama cooperative lawa ibale kule mali okumele bayibhadale ku municipality singathi kumbe umuntu oyedwa ku cooperative kuya kumele abhadale $2,000. Ngala abantu laba sizathola ukuthi abantu abaningi abadinga indawo yokuhlala ngabantu abangelamali so bayathatha isikhathi eside ukuthi bazibabhadale. Lawa ma land borrowers bese bethatha umhlabalana beqala ukuthengisa ngentengo ephezulu bethengisela abayabantu. Umuntu ku-cooperative engatholi lo mhlaba. Xa sebeqalisa ukuthi badingisise ukuthi uhamba njani, sebethola ukuthi indawo yabo abayi-applyelayo kudala umhlaba lo wadingiswa mbwazi wagcina wathengisela abantu abaningi ningi kakhulu.
Uhulumende uthi lokhu sokumele kuphele, njalo ethi uZulu kumele enanzelele ukuba ama-cooperative asebenzelana lawo akusimo esinjani, ngoba kumele abe ngebhaliswe kugatsha lwamakopa kuleli ngokusemthethweni, njalo bezwisise ngomumo wendawo athengisa ama-stand kuwo ukuze bebe leqiniso lokuba athengiswa ngendlela esemthethweni njalo ekhanyayo. Umlilo uqhubeka ethi uhulumende ukhanya laye eyingxenye yodubo lolu kulokuba lusizo.
Uzathola ukuthi sithe siya kukhetho luka July 2013 uPresident Mugabe wa-address iRally seshitungwiza wakhuluma ukuthi lapho hlezi khona yikho lapho kumele ube khona kulamuntu ongakukhipha. ugovernor weHarare ngathi resident minister kubakhona abantu abaningi abathi baphiwa nguye umhlaba ukuthi bahlale
ukhulumende uthi noma ikopa ibhalise kakuhle leka isiyo mvumo yokuba ithumbe umhlabathi isantando isikhulumeli sekhansili yedolobha leHarare umnumzana Chideme uthi ikhansili ixwayisa uZulu ukuba engabi ngamaluma amakopa asevele esesebenza kodwa ukuba besungule awabo amakopa baye kukhansili ukuyadinga indawo zamastendi ngoba benikeza indawo kuhambelana lenani lamalunga amakopa ngesikhathi leyo kopa ibunjwa ethi ukungena kumakopa ayabe esezisebenzela kubangela ukuba abantu beqilibezelwe ngoba eyabe engelayo amastendi angawathola angawathenga ngisela amalunga amacha ngimele iStudio 7 eHarare ngingumark Peter Ntambe.
Nanti elinye ithuba, nansi enye indlela yakulalela umsakazo wakho weStudio 7. Sihlobo, ulakho ukulalela uhlelo lweStudio 7 hatshi kuRadio kuphela loba ebulenjini kodwa lakumakhalekhukhwini lasecingweni ngokusithinta kunombolo ezithi nxa useSouth Africa 27 105 916 467. Ngizaphinda njalo 27 105 916 467. Kuthi kulawa abaseBhilithane zithi 44 203 519 1338. Labo abaseMelika leCanada ngezithi 1 712 432 5885. Kwalisa umsakazo wakho weStudio 7 kuRadio ebulenjini ecingweni loba kumakhalekhukhwini. iStudio 7 ngeyakho.
Umeli wenkayi South etalele parliamente umnumzana Bednico Bebe uthi njengezinye izigaba zeMathebeleland isigaba sakhe sibhekane lendlala embi lonyaka ngoba izilimo sezijile emasimini ngokuswelakala kwezulu. Umnumzana Bebe uxoxe loNtungamile Nkomo weStudio 7 ngalolu daba.
Umumoka umhlanga ke indawana yonke ngoba izulu njoba umkhathi sonke siwubona umkhathi ongafani mhlawumbe nanyakenye umkhathi lwana owezulu elina lisithi gqa liseqa kwezinye indawo ngaleso sizathu zafica ukuthi bakhona ke abaza kweqhuka izulu lelo ke engithe ngihambahamba phakathi kwesigaba ngafica ukuthi ke sokonakele emasimini njalo izulu kalitshengisi ke ukuthi lingabuya elingaze lincede lowo mumo onjalo. Isimo ke sibi ngendlela yokuthi ke abantu nxa bengasatholanga ke lokho okokudla emasimini kuba kubi ke nxa kuthukuswelakala kuyikuthi silokho sibuswa libandla elinjengezani PF okokuthi ke ugcina usuzucabanga ukuthi mhlawumbe ngiyabona yibo abaphehla ububi bokuthi abantu bezimbabwe balambe ngoba ivele umbuso wabo umbuso omubi umbuso olochuku umbuso ongazona abantu umbuso onitha abantu lanxa ukudla bekunikwe ngabanye abantu onitha abantu ukudla lanxa kuthengwe nemali zabo zemithelo yabo abayikhiphayo nxa besithenga ezitolo kunalabo abathi nxa besebenza bebhadala umthelo.
Njengamalunga edalele eParliamente lingaba selikela luphatha yini lolu daba eParliamente la mkhuthaza uhulumende ukubana aqalise ukudingela abantu ukudla njengokutsho kwabantu abanenge endaweni ezishiyeneyo zelizwe.
Ngathi mina sokuba khona ke kancinyani ngendaba yokuthi ke kubuzwe imibuzo ke kuminista we-agriculture uMane ke naye uthengisile ukuthi hayi umumo kawugondanga esokuseleke ukuthi sibesesidinga ke kuhulumende ukuthi malungiselelo bani awenzayo ukuthi ayenelise ukuthi adingele abantu ukudla malungiselelo bani awenzayo ukuthi-ke angaze aphuza nakulabo ababasincede ukuthi basinike ukudla abanjenge World Food Program ngoba ke i-assessment yabe ifuneka ukuthi yenziwe khathesi.
Mnumzana Bednico Bebe ngumeli wenkayi South edalele parliamente. Kwezemidlalo, inhlanganiso yeBulawayo Christian League ihlanganisa ezemidlalo ukuze ifikise ilizwi lenkosi emphakathini. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umqeqetsho lodumo uKhosi Mazulu uqale ukusebenza lenhlanganiso yeBulawayo Christian League ekuqaleni komnyaka ngemva kokuba ibizwe yinkokheli yalinhlanganiso ukuba azokuba ngumcebisi wayo kokumayelana lezemidlalo, i-technical advisor. UZulu oke waqeqetsha amaqembu enguqu amakhulu elizweni agoqela ile-Highlanders, i-Rail Stars, amaZulu kanye leZimbabwe Saints. Usesungule inhlelo zokufundisa abaqeqetshi bamaqembu adlala umdlalo wenguqu ngaphansi kwayo inhlanganiso yeBulawayo Christian League ukuba baziphathe njani ngesikhathi beqhuba umsebenzi wabo.
You know, you understand standards. You can't pray after praying. So, shout to referee. So, even after the game, we also have some prayers before people disperse.
Inhlanganiso yebolayo Christian League lamaqembu aphatheka kumidlalo yenguqulo yebhola labesifazane lokugaga njalo uZulu uthi bazangezelela eminye imidlalo egoqela wechess kanye lowamadarts uqhubekele phambili wathi njengenhlanganiso yezokholo kulohlelo okumele balusungule lokusebenzisa ezemidlalo ukuchumayeza izibotshwa lezigulane edolobheni lakobulawayo
lapha neprison ukuthi ama-inmates la sidlalela even evenini lapha priest lama-pastors ethu. I've also suggested we must go into the hospitals. Kuma was Babuna for but still Slama pastors and pass e fellowship gospel.
Ngokuhamba kwesikhathi inhlanganiso yebulawayo Christian League ilakho ukungezelela eminye imidlalo njalo uZulu uthi kulokuxoxisana okukhona phakathi kwakhe lowaye ngumdlali weqembu leBhoso waphinda njalo waba yimanager yaleli qembu uLawrence Phiri yena osebenzela inhlanganiso efanayo kweleBotswana okokuthi mhlawumbe kungaba khona ukwethekelelana kwamaqembu adlala ngaphansi kwenhlanganiso zombili. Okwamanje kodwa uZulu uthe uzaqala alungisele abaqeqeshi bomdlalo wenguqu abasebenza lamaqembu angamashumi amabili adlala kobulawayo Christian League ukuba aphatheke kuzifundo zokuqeqesha eziqhutshwa yinhlanganiso yeZimbabwe Soccer Coaches Association ukuze bengezelele ulwazi. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, nguJoseph Njanji.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo weStudio 7 esethulela uhlelo oluphathelane labatsha.
Yikudibana kuhlelo lwabasakhulayo, igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngixoxa lolanga lethu Nkala, isiphathamandla senhlanganiso ye-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team. Inhlanganiso le ikhuthaza ontanga ukuthi baziphathe njalo belamise. Ngiyakwamukela kuhlelo Mankala.
Ngiyabonga.
Ungathini ngendlela abasakhulayo abaziphatha ngayo kulezi nsuku ikakhulu kundaba zamacansi?
Sinanzelele kakhulu abantu abatsha sebeqalisa basasemancane ukuthi beye emacansini. So ngalokho-ke sokusiba luhlupho kakhulu kulaba abahlala labo, kulaba abaphila labo, ngoba kuyabe kungasazakali ukuthi kwenzeweni ngaziphi izikhathi. Kudala kwakungcono, kwakulabo babakazi ababehlala phansi belungiselela abantu ukuthi nxa bekhula kuyinofanele kwenzeka, inongamelanga kwenziwa. Kodwa kulezi nsuku obabakazi bakhona kabasekho, and abantu asebefele kulezi nsuku ngabantu abangabantu abancane kumbe ngabantu abadala kakhulu abangeke bazifisana laba abantu abasha bakhona.
Seba ngaphi obabakazi okhuluma ngabo Mankala?
Obabakazi sebasuka baya e-diaspora, abanye khonoko ukuthi abantu sebehlala endaweni ezehlukileyo. Kulezi nsuku futhi kunemikama eminingi ehlukeneyo ukuthi abanye bazethi ukuthi ubabakazi yaloya, so kungani akusakwanise ukuthi sizifihlane. Kwezinye izikhathi obabakazi bangikhona kuyabe ubaba uyabezelwe nguye yedwa emulini, and ukuthi ngidinga obabakazi abavela kobaba omdala kumbe kobaba omncane babe bengekho, and siyabe singakhulanga sihlayelene okokuthi ngihamba ngiyemtshela loba kuyini okunihluphayo.
Esiyimeni esinjalo ubona abahlala lomntwana kumbe ngabazali bakhe basuke bayiphathe njani lindaba?
Kakhulu kunzima thina esisebenza kakhulu, ngizakhulumela kakhulu kulaba abazithwala besemakolitshini. Ungananzelela ukuthi umuntu omdala uyabe ethumezile elihambisa umntwana esikolo ukuthi afunde, la usesithi ngizathi ngemva kweminyaka emibili emithathu ngiqalise ukudla imali mbe mphumule ngoba umntwana nami esefundile, ukusisize sokuthiwa umntwana akho seyithwele. Ngoba kwezinye izikhathi abantu abenza bezithwele bazithwale bangikhona abangaseke bethatha umlando womntwana ozalwayo, so umama uyabe sefangenanzelela ukuthi fanele ngigcine umzukulu lo obuyayo, ngibe sengizama futhi ukuthi ngincedise lo mntwana ongu-1 kumbe uzabuyela esikolo kumbe uzaqhubeka siya phambili. Kodwa kuyabe fanele ngimsize ngenye indlela yokuthi nxa ngimsiza kuzamele ananzelele ukuthi ukusiza kwami ngokuthi nginceda yena ngokuya kwesikhathi, but kwezinye izikhathi uyananzelela ukuthi abantwana bangikhona labo babe ngasafuni kakhulu ngoba yabe senandilela ukuthi ngibuyele esikolo ngemva kokuzithwala ngemva kokuba lomntwana kuyabe sekunzima abantu besikolo besebenza ngikhanyela ukuba ukuthi lwane wayesezithweni lwane owahamba wazithwala isikolo singakaqedwa so kuyabe sekunganiswa ukusibala lokho esithi yi-stigma kumntwana nalo osuke wazithwala and futhi kwezinye izikhathi ungananzelela yikho sokugcina sokungena khona umoya omubi lapho abantu sebecabanga ukuthi njengoba sengizithwele umama sesithi kuyanginyanyisa ebantwini mina abantu bonke laba ngangibatshela ukuthi umntana wami uzagraduate e-university khathesi umntana wami sezithwele sezaqalisa umoya omubi wokuthi asambe sekhiphe isisu and ngendlela okukhitshwa ngayo izisu zangikhona akukhitshwa ngendlela ezilungileyo sebehamba sebesiyadinga ogogo ngapha langapha bekhiphe ngendlela ezingenza futhi umntwana lwami kumhluphe phambili esingathi kugcina sekwenza ama-infections kulo mntana oyinkazana sekusiba luhlupho futhi nakuyo umntwana wangikhona ekukhuleni kwakhe siya phambili
lona udaba lokukhitshwa kwezisu ngontanga ludaba olubhahe kangakanani
lungani lubhakile ngoba ihlupho olukhona ukuthi into engavunyelwayo kwelakithi eZimbabwe so ngendlela yokuthi akalivunyelwa akunamuntu ozakutshela ukuthi mina ngikwenzile uyakwanisa ukuboshwa ngalokho
nxa sokuyiwa emacansini lapha abantwana abangamankazana bayakuqakathekisa na ukuzivikela khona ukuthwala ijazi lomkhwenyana ikhondomu bayakwenza na
kakhulu ngapha lokhu ingane yindaba esahlupha ngingakunika umzekeliso wokuthi esikhathini esiningi nxa sikhuluma ngendaba zemacansini kwandise ukuthi umntwana oyinkazana akakhulumi lutho kufanele amelele kuphela lamhlawu kukhulunywa ngezinto ezinjalo kumbe kusenza into ezinjalo yena ngulwane ofanele athule singakhunanzeleli ukuthi likhona ijazi eselikhona lamankazana but ukusetshenziswa kwalo lokhu esaba lalo khona lapha azake silibone abantu abaningi belisebenzisa eningananzelela futhi kakhulu emntwaneni oyinkazana into ehluphayo akusikho ukuthi ngingaba ngihambe emacansini ngingaba kumbenale STI sikhathazeka kakhulu ngokuthi ngingazithwala so abantwana abangamankazana sebengena emacansini bengazivikelanga bebe sebegijima ekuseni beyedinga lokho esithi ngama-morning after and kwezinye izikhathi sebasebenzise ngani izindlela zokuzivikela ukuzala kodwa kungasonje indlela efaneleyo ngoba lokhuyana sikuthi i-emergency so ukuthi namuhla ngakukuthi kuphambanisekile umuntu ufanele akwenze kodwa sinanzelela ukuthi i-emergency akusonto eyenzakala malanga wonke kungaba le emergency namuhla kusasa so-emergency kodwa abantwana abayinkama ngamankazana ngokwesaba ukuzithwala nokwesaba ukuthi bebe yibo abathwalayo amajazi bagcina sebephonga ukuthi nzayenza kusase kuseni ivike ngedinga i-emergency contraceptive ungayisikho-ke indlela elungileyo ukuthi bezivikele
ungabatshiyela waphi amazwi ontanga kundaba zokuzihlonipha kundaba zamacansi
mina ngithanda ukubaxwayisa ukuthi impilo le esiyiphilayo isezandleni zethu kakhulu sesengabantu abatsha siqakathekisa ukuthi thina singathi silama-rights but esikuqakathekisayo futhi nalapha sisakholisa lokho esingathi ngama-rights ethu sinqisela ukuthi sinanzelele ukuthi yonke into esingathi yi-right ethu ibuya le nto ekuthiwa yi-responsibility lalapho sesewenza loba yikuyini fanele unanzelele ukuthi kungaba yikuyini okungandihlupha ngalokho esengikwenzile
hayi bekukuhle ukuba lawe kuhlelo langa siyabonga kakhulu
siyabonga
belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo nkosazana langalethu Nkala isiphathamandla senhlanganiso ye-Students and Youth Working on Reproductive Health Action Team asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo ngontungameli Nkomo Lilani
ukuthi sigqiba ezalamhlanje ke sikhangele ebesilaso uhulumente uthi amankampani lamakopa aqhubeka ithengisa umhlaba ongaphansi kahulumente lamakhansile ngokungekho emthethweni azajeziswa njengezinye izigaba zeMatabeleland isigaba senkayi laso sibhekane lendlala embi lonyaka ngoba izilimo sezitshile emasimini silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje oluvalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.